Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo kusasa ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela ilizwe leZimbabwe elithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Kukhangelelwe ukuba abalandeli bebandla leZANU-PF bazatshengisela emigwaqweni besithi kumele zesulwe izijeziso zenotho. Umnumzana Washington Mlotshwa ohlala koBulawayo ngomunye wabantu abathi isikhathi sesiside kukhalwa ngezijeziso zenotho lezi. Uthi sekufanele ilizwe leZimbabwe lidinge ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho.
Indaba yama-sanctions sesikhulume ngayo kakhulu kusukela iqala ngo-2000 kuze kube kathesi sikhuluma ngeminyaka e-more than 20 years. Ngakho sekumele sibe le ndlela ezokuthi sikwazi ukuthi sikhulise umnotho wethu irregardless ukuthi kulama-sanctions kumbe awakho. Ngibona ngani into esibulalayo kakhulu elizweni lethu yindaba ze-corruption. I-corruption yiyo esiqedile. Singakhipha i-corruption kusukela phezulu kuhulumende kusehla kusiya phansi, izo zizahamba kuhle ngoba iZimbabwe yile mali. Imali iyayenza through i-diamond, igolide, i-platinum and everything, but because of i-corruption asiyiboni imali leyi isehla isiya phansi isiyabhenefitha umuntu ophansi.
Inkosikazi Patricia Chabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uthi ilizwe lithwaliswe nzima ngababusayo hathi izijeziso zenotho.
Okubuhlungu leli langa noma lifakiwe yikuthi vele ilizwe lethu alikwazi ukugcina abantu balo. Inkokheli zeZimbabwe zizikhangele zona. Ama-sanctions yelawo aletha ubunzima obukhulu, angezelela ubunzima emuntwini oZimbabwe lwana ozidubekelayo. So mina ngithi hayi ama-sanctions kawakhitshwe ye, angakhitshwa mabi ye, kodwa okokuqala yikuthi ilizwe lethu yilo lingenzi kahle. So ama-sanctions ye angabe khona, kodwa okukhulu yikuthi ilizwe lethu yilo lingahlelekanga kwezomnotho. Umnotho welizwe wethu uphethwe ngabanye abantu abathize ezandleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Obed Bebe ohlala eNketha koBulawayo.
Izijeziso zomnotho lezi ayisizo zikaZulu, zivele zikhangelele abaphatha amandla bakahulumende lamankampani thize. Kodwa ke ngenxa yokuthi uhulumende wethu ujayele indaba yokuthi ebe ebhada omunye ngodaka, yena kunguye ophakathi kwenkinga, yikho sithola ukuthi uthi yena ama-sanctions lawa yiwo ahlasela uZulu. Kodwa ke kunguye ohlukumeza uZulu ngentando yakhe, esenzela ukuthi kukhanye kumbe kubonakale engathi la ama-sanctions alimaza uZulu, kodwa ke kunguye yena onguye ophatha kubi uZulu.
Kodwa umnumzana Greta Sibanda uhlala emganini koBulawayo uthi izijeziso lezi zithwalise nzima abantu eZimbabwe.
So ama-sanctions abuyile njalo the actual affecting abantu kazana. Laba abantu okuthiwa khona kumele ukuthi babe affected, ngabakho affected. Ama-companies lawo kuthiwa khona are related leZANU-PF, ngama-companies aqhatha abantu abaningi. So ngalokho ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu alibana ngabe akhutshwa.
Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yanikwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona.
Uma umuzi usitsha ubonwa ngomakhelwane, njalo yibo abanamandla ubana bancedise ukucitha lowo mlilo ngabe uthisa lowo muzi. Singakhangela iZimbabwe ilizwe eliphiwe ama-sanctions, liphiwa ngamazwe akhathana lalo ngoba beleenjongo zabo abalazo, ikakhulu sikhangela inotho isla eZimbabwe. Ama-sanctions la singathi kufana lo muntu ukuthi akagijime kodwa ebotshwe inyawo. Ngeqiniso ngeqiniso akula kuphila abantu beZimbabwe singathuthuka kumbe siye phambili sibotshwe inyawo njengakhona kwama-sanctions lawo. Ngaleyo ndlela isadakhi sibona thina ingobomakhelwano bethu bengabantu abakwazi ukuthi lokho kwenziwa yilawo amazwe amakhulu amabili, i-Britain ne-America, kungaphandle komthetho.
Umnumzana Thomas Hastings okhangelane lenhlelo ezithiyeneyo esigodlweni seMelika kweleZimbabwe ngeviki ephelileyo eHarare wenze umhlangano lonkosazana Elena Duhan isithunywa esenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eUnited Nations ohlolisisa